injongo yokuphathisa izakhamizi ngenhlelo abafisa zenziwe ukuzivikela lapho sekuqhamuke ukufuthelana phakathi kwazo le nyamazana ngasikhathi sinye lezo ndlela zivikela lokulondolozwa imvelo phansi kwendikimba ethi nature-based solutions. Umqondisi wohlelo lolu ekuhlangothi olwe-agroecology e-WWF umnumzana Hlengani Dube uthi baqoxe abomdabu ukuba bezwe kibo inhlupho abahlangana lazo ngezemvelo ezigoqela inyamazana, izihlahla lokulondolozwa kwamaxhaphozi.
Sifisa ukuthi sikuyenze ukuthi omama labanye nje thina sithi aseyibathe sokhayela imizi ekhona lapha emakhaya ukuthi bebekhona nxa sizama ukuvuselela izinto lezi, nxa sizama ukuvuselela imiganga, sizama ukuvuselela amaxhaphozi, sizama ukuvuselela nalapho abahlala khona emakhaya ngendlela yokuhlanyela izihlahla.
Inkokheli zomdabu ebezikulo mhlangano zamukele ngenjabulo lolu hlelo, kodwa zile sicelo sokuthi nxa kuvuma inhlanganiso le iqale ngokubiya izihonqo zasendle besithi kunje imikhuhlane phakathi kwezifuyo lenyamazana zendle isibhahile kungenxa yokudlelana kanye lokunathelana phakathi kwabantu lezinyamazana lezi emachibini. Induna uSinamagonde weBhinga uthi phezu kwemikhuhlane le basengcupheni njalo yokulwisana lenyamazana labantu, athi lokhu kubangelwa njalo yikukhuphuka ngesikhathi sinye kwenani labantu lenyamazana.
Abantu kumele bezuze amanzi esayidinya, inyamazana zibe lamanzi esayidinya, then kube lefensi ezayihlukanisa inyamazana labantu. Khathesi amabhawunda songamabhawunda inyamazana ingacabanga ukuyale iyahamba, umuntu acabanga ukuyale uyahamba. Yikho libona lemikhuhlane ezifuyeni iminingi.
Olibamba le nduna uMvuthu umnumzana Bishop Matata Sibanda laye ukhala ngokulwisana lokhu ethi indlovu, impisi kanye lezilwane zibathwalele ubhulo.
Yona usiphila ndawonye lo olito somuntuzana ngahlala le ngathi sibele. So noma ulima uyazibuza ukuthi ndizavuna yini, uyakuvuma usuvunile na ungakavuna kuzo.
USibanda uthi lokusabela kwabelusi bazo abeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kuntengentenge nje.
Esikhathini esiningi bathi besuka sebonakele ungazubiza ukuthi uyangithathesi kwesisikhathathandamuthi. Esikhathini esiningi awuthi fulufuthi ngaphandle kokuthi ngabe bakhona esesihlala labo xa kulizini bazibayisuka sezivuna lapho.
Umnumzana Xolelani Ncube obona ngezemvelo esekhansilini yeWange Rural District Council uthi abahlali abangcindezelane lesihonqo seWange National Park bathwele nzima ngokuhlala bedlelwa izifuyo, izilimo kanye lokunatha amanzi angahlanzekanga abawanathisana lenyamazana lezi. Uthi kunje ngobukhulu besihonqo lesi asina ngitsho umfula, ngakho inyamazana zochapha zisiyanatha emfuleni yabodeka gwayi matesi okuyikho okumemethekisa imikhuhlane.
Nyathi izinyamazana ezinjalo zinemikhuhlane ezivele ziya eziyithweleyo futhi emouth labo abanye bazo. So sokusenza interaction yani sisiba even intense in terms of ama-zoonotics ngesilungu, futhi imikhuhlane ebamba abantu phinde ibambe lezinyamazana leyana igcine sesimemetheka kakhulu.
Omunye njalo umqondisi wezemvelo kuhlangothi lwe-Environmental Management Agency uNkosikazi Chipho Zuze uthi phezu kwalokhu bafisa uhlelo lolu lukhangele ezokuvuselelwa komganga.
Kuletha inhlupho ezifana nalo lokungcoliswa komkhathi. So ihlelo ezilokwenza ngokuthi umkhathi uhlambululwe lakho siyakukhuthaza.
Kodwa abe-EMA bathi inkokheli zomdabu kumele zidlale indima enkulu ukuze uhlelo lolu luphumelele ngokugweba laba abephula imithetho yokulondoloza ezigabeni abazimeleyo okufana nokutshisa umganga, ukugamula amahlayana izihlahla kanye nokubhindliswa incingo zesihonqo. Abe-WWF bathi uhlelo lolu lusazodluliselwa kuzakhamizi zezigaba lezi lazo zethule eyazo imibono cede besungule uhlelo lolu oluzaqhutshwa okweminyaka emithathu. Lokhu bakwenza bebambisane lohlangothi lwe-Canadian International. Ngimele i-Studio 7 ngise-Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.